Ikamlo mzalo ngucwele Highlanders likhubuke lahlala endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalani yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele ze-PC Taripa nge-2-1 ngensonto. Iqembu leBosa belihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalani phambilini kwemidlalo yeviki le-10 kusigaba seCasablanca Premier Soccer League. Impumelelo yomdlalo wangensonto itsho ukuba iqembu leHighlanders linqobe emidlalweni emibili ilandelana ngemva kokudlala imidlalo eyi-9 lisehluleka ukunqoba. Loba kunjalo umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu uthi abafana bakhe abakadlali ngendlela afuna bedlale ngayo.
I've got a mammoth task ahead of me, which is to try and get these boys to believe.
Ngilomthwalo onzima phambi kwami ukuthi ngenze abafana labo bazikhole bese bedlala ngendlela iqembu leHighlanders elaziwa lidlala ngayo. Yebo kambe abantu bayakujabulela ukuba sesenelisa ukuthola imiklomelo, kodwa ngokubona kwami kuningi okusamele sikulungisise ukuze babe kuzinga esilifunayo.
Phezu kwengalane yemiklomelo okuhlezi iqembu leChicken Indona elinqobe leCAPS United nge-3-1 ngensonto. Iqembu leChicken Indona imiklomelo ngamashumi amabili lambili okulinani elilingene leli leqembu leCAPS United, kodwa eleChicken Indona lihlezi phezulu ngoba lihlohlwe kalutshwane. Endaweni yesithathu kuleqembu leFC Platinum lona elinqotshwe nge-1-0 leDynamos njalo lilemiklomelo ngamashumi amabili, kuthi iqembu leChapungu lihlezi endaweni yesine lilemiklomelo eli-12 njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leTel1 ngensonto. Emsileni wengalane kuleqembu leBulawayo Chiefs selilemiklomelo emihlanu njalo linqotshwe nge-3-2 ngelenkezi Platinum Stars ngomgqibelo. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kuleqembu leYada elilemiklomelo eyi-6 njalo elinqotshwe nge-3-0 leManyika Diamonds, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kuleqembu leMshwana Stars lona elitshawe nge-2-1 ngeletriangle. Iqembu leRentals ilihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lilemiklomelo eyi-9 njalo linqotshwe nge-2-1 ngeleBlack Rhinos. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizadibana leqembu elimela ilizwe leZambia kusigaba sesemifinal emncintiswaneni weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Iqembu laseZimbabwe linqobe leComoros nge-2-0 kusigaba se-quarter final, ukuthi eleZambia litshayele eMalawi nge-4-2 ngemva kokutshaka kwembekwa. Nyakenye iqembu leZimbabwe leleZambia adibane kufinal njalo iqembu leZimbabwe yilo eliphakamise isicoco ngemva kokunqoba kweyinye isemifinal. Iqembu leBotswana lizadlala leLesotho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.